incwadi sizibhalele public, sabhalela finance Mthuli Ncube, sabhalela permanent secretary we education. Incwadi zonke njoba zine sezifikile kubanikazi. Incwadi ezimbili basinikeza lathi basitshengisa ukuthi sebesayinile. Abe portfolio holder baze bayidinda le ncwadi ukuyitshengisa ukuthi hayi ifikile kini.
Manje likhangelele ukuthi impendulo lizayithola nini, njalo nxa lingayitholanga lizenzani ngodaba lona?
Impendulo kakhulu kakhulu thina sifuna ukuyibona isenzakala. Sikhangelele ukuthi sizwe i-Minister of Finance i-announcer kumbizikumseki isisitshela kumbe sitshela abantu abadala ukuthi uhulumende usebabhadelele i-fees, i-examination fees. Asithi Mthuli le ministry yakhe kabasabhadalanga njengoba i-deadline ivele ise, kumbe abuyele izizathu zokuthi angabhadali. Ziningi indlela esingazenza. Sesingaqala lokuvula ukulandela umthetho, sizame ukukhangela ukuthi kathi ngomthetho uhulumende angaphoqwa kanjani ukuthi abhadale. Sisebenzisa i-constitutional court ngoba into esikhuluma ngayo leyi ikhona kusisekelo sombuso u-section 75.
Yena uhulumende nxa esithi free education, kahle kahle uyabe esithini? Ngoba njengoba nangu siyabona abantwana bayabhadaliswa ama-school fees.
Isisekelo sombuzo sisegcekeni free basic education, okutsho ukuthi imfundo engelambhadala. Ende khonokhu yinto abantu okumele ukuthi nga siyake sizibuze ukuthi kathi nxa kuthiwa free education kuthoni. But singabuyela emuva thola uzibuze, abaningi safunda i-free education, abanye lamabhuku okubhala esikolo sasiwaphiwa, usiba lokubhalisa esikolo wawuluphiwa. Ngokunjalo uhulumende kabuyele kumlando wonalwane wokuthi imfundo ayiyenze kusukela ku-ECD iziyefika ku-first degree, i-basic education. ECD umzali uzathenga i-uniform abone ukuthi umntana kuhambe ugqoke yonke imfomo waphelela. Fees uhulumende uzabona, indleko zokubhala imihloliso uhulumende uzabona. Yikho esikukhangeleleyo.